Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalazi 2023 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Wakhonjiswa ngumnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaro Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabang ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation layer ngoba yinto esibile ebaqubaqubayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabang aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wakhonjiswa umnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaro Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabang othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by elections olwaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Umthuthwandaba we-nomination court wamukele namuhla amaphepha wazancintisa ezigabeni eziyisithupha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabang. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedophu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli zindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham Yona OEDOP, Siziba Gift OEDCCC, Thembo Moblessing OEDCCC, Chuma Joseph OEZANU-PF. Bonke labo amaphepha abo angenile, angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uCloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo kambe amakhotha lamhlanje kulama-by-elections awamani ahlangasene endaweni ezingu-6 kuye ukuthi uye kuzaba nama-by-elections siyanjalo ukuthi uhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections ama-wards angu-20.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi i-nomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa ngizofayelela uMoblessing Thembo kuphela indaba yashabalala kuma-situensi. Uhlelo luhambe kuhle kakhulu, yonke into ihambe kuhle. Hayi, sizangena endimeni kusethe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya. Uzalwa khona phana Moblessing umntwana weshabalala ukhulele sizinda, so sibethemba ukuthi abantu baza kuhlonipha lo bemvotele njengomntana wabo oyinkazana.
Ukhansila uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ah, dophela dobona. We cross the bridge when we get there. Lokho akusethusi. This is a struggle. Tina yithi trips. I saw my poster. Or lava bazishanga ni si trips. We are the real trips. Jala so kusapha sakhala lumuzi. Ukuthi twaka tukomuzi songene omnye umuntu osahlamukela abantu abakhona. So sithi asambene. Siyobona phambili. That's the nature. Ivele impinjalo.
Lokhu kucaphule uChabangu othi uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asoze sidinwe ngoba vele nxa kulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukukutsho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona leyo kwenza into enjengayona leyo from an individual or an uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani. Ngoba ekuqineni na uvele ungekho ku-ballot paper uzakucala futhi ukucomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethine. Ayitriposesiteya ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufona goze ezi-independent goze under another banner because ikhothi isiyisahlule indaba yonaleyo. Ukuthi futhi uzama ukuthi ukubambe ngendlela etshiyeneyo ungayikwela decision entshintshana liyane yafakwa ikhothi hhayi ngathi kuzaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebeqotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu ezekhe ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngqobani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje ulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchachaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasoze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala azilake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation leyo. Ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwa bamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le client. Kodwa as much as bebuza khonoko ubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo. Ukuthi avela ngaphi maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo. leadership ACCC, including uMongameli, has decided ukuthi yena is not going to engage uChabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama issues raised on uChabangu ukuthi ibandla leli elimelele ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo li worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngapi awulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama issues akhuluma ngawo, and yiwo ama issues esiwakhangeleyo.
Ye, sithole ubonangazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu.
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnini lekatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibadlela ezanu PF yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha sithole not ukuthi kuthiwa yithi lapha ungabaphendula sitsho njalo
ungathini sesikuzwile lathi kusocial media sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-CCC ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nxa ungavumelani layo ungwezani, ikanti besikwazi ukuthi kuzani ungathi hayi into azihambe kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume nga. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthi if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe, sisayibamba. Unless and until ahambe ayihlala phansi la yena lowo baba, bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni, bona yiwo asebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye.
Hayi,
is representing it as the secretary of i-CCC. So iZANU-PF kabame mbijani kabadile lama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi lakho komatelwane umthakathi ngkhaya.
Umnumzana Ngqobani sithole liqweda likamnumzana Sengezo Chabangu besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde sixoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi kukhona njalo isandla semfene siyabonakala. USengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi, siyazi ukubana zikhona imali ezitshisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe lento enjalo?
Njona ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi, kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe umnumzana Ngqobani sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunjengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha usithole uright. Asizake sibone ukuthi igqwetha libhadala imali engaka kumbeni ukutheni, njalo asoze sikubuze. Kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngapi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenenge elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulazwa inkomo phela, inxa lamadonko usantonkana lapha nalapha.
Njongo mana ngisicho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili. Elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So khona ukungahambi kahle.
Umnumzana Mfortuna Mlalazi ukucelela iCCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ikansili yezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Security Council ilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ukuze kuphathiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Impi leyana ukuziphela isozicedwe umbobo ayisozithodwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhumisa. So-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyatshengisa ukuthi okuliso kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impi leyana isiyokucina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube indlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo. Siyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke nala mazwe alamandla lawo angenele ancede ukuthi lezi ngadla zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amazi ama-Palestine be-amazi kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuphi property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestine lama-Israel ezolendo yokushitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi iphose empini rezi aba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele. And leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi. Engxenye impahla esuke ukuthi isivumelwano fane sibe khona besukuthi kuba lokho kuthiwa compromise and give and take. Kuba vumelana hayi kusukela namhlanje sibasebenza kanje nxa kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo esingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingalani ngavele into eqiniswa nasiyifuni yabo ngokucaca abantu asebenzi. Nasenze isivumelwano kube nento ezibhala abantu isivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona. Kodwa langabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela yokuthi kube le munye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi kuba kule nto enje kukhulunyiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inkankulu kakhulunyiswane. So futhi thina into esifuna ibe khona impilo ime kokuphela kodwa iza kuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi empilo amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlali le mpilo eyifuthi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lotabuka kancube weStudio 7 ekoBulawayo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwale Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwale South Africa esathunjwa ngamalocacha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa losikhuthamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, be imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ichukela le iporridge yechukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kulendlala kangaka.
Bekhangela ukuthi nxa besipha abantwana ukudla kwakhona kulakhona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo-peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zizawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka ngoba i-marasmus uyayenesa ukuthi asithiye umphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Lolu chako khona lokhu becazulele labo peanut butter. Peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigabha kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ichukela yodwa eporichini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela, kumele enzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi. Kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke lamakhanda ndawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kule nto embi kangaka, nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umphuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, uyasebenza kakhulu amacimbi-ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi lokuvikela ima-nutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule ntanzi behambe ethi inhlanzi, uchako besenguchako, konke kwembuzi, ichago lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kumi njani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule chukela. Anti uyabona ukuthi ungafaka ichukela kakhulu ufakelalalokhu isithwala iporiji leli isukho ususokusenza ima-nutrition akubalansed kona lokho, kodwa kabo kungeke kuvikele ima-nutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isithwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isithwala kumbe iporiji nje efakwe ichukela hayi ayivikeli ima-nutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yikho ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phosele ukugcina sikhuca mfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu. Yibo abantu angathwala nzima ngema-nutrition.
Lo ngusiphica mfundo osolwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
Manika malami kutwa yenzwa usilingi wese zinfala yekezi Ngetu vingelela umama wami sekaya eshurugwi Nifinde ni vingelela wantana wama wase kwekwe umetisele upatreki Upatricia, Prudence, Blaston Lomalume wami useshurugwi Lobaba muse harare Na wangani wame nifala na wapanapa yekezi Ngetili njani donke, ilezo wazani zonke zinyengi astambanga ama viso.
Ye, sekunjalo ku Studio 7, nyabonga kakhulu sengikhona futhi igama nguSibusiso Ndlovu. Ndiyabuka lapha entshela nyimba, ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona nguye umalumami owangikhulisayo, ngithi khule lapho malumami, khuluze ukhokhoza. Buye mbulise futhi lo mama eBulawayo ephumula South nabanawo bami lapho. Buye mbulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK Primary, eDongodongo phela. Mbulise nosisi wami ose-Lupane, mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobheni nendoda yakho uDube ngithi linjandapho. Ngiyabonga, igama nguSibusiso Ndlovu.
Ah, sakubona msakazi. Ngithemba ndithola ningabaphilileyo. Kando ukungelela imodlo yonke Studio 7 abasakazi nabalandeli igama Elmonyoni Majerida Victoria Falls. Ndithanda ukubingelela odade wethu enzala nabo umama Bebe usisi Miriam waseCape Town koBulawayo uRejoice waseStandio nabanye abafowethu abahlala koBulawayo. Ndithanda ukubingelela le modlo yakoMajerida abaselupani endaweni yase Kumete Mlamuli. Ngithanda ukubingelela le modlo yonke yakoBebe nesakanini iVictoria Falls mpela unkosikazi wami labantwana lakonke abangazile badlala isabatha lonke ijikelele emhlabeni yabo.
Esalibonayo ngithanda ukubingelela lokubonga kungamukela uStudio 7. Igama lami nguChrist Moyo. Ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli. Ngithanda ukubungelela ingane yami uBethemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile. Usendaweni yaseMguza eGoldfield, ihlala nokhulu wakhe uSamehlo Lusha Dragisana. Ngithanda ukuthi umbiko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo. Ubaba washadonga umfazi ngezizathu ezithile. Ngisho mambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo. So ngicela umlayezi lo. Ngicela ukuyibona ingane yami ukuthi ngiyayithanda, ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda. Imidla hleli ngiyicabanga imidla ngamalanga.
Siyabonga kakhulu kulabo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo. Abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nansi nombolo +1 202 394 4872. Nzayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo umsakazo weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington. Ulaito kunamhla sixoxa ngokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo. Ulandele ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu. Udalela nomination court namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sibone bezikhokhela. Waqoshiswa ngumnumzana Sengo Zocabanga ukudala lephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe enomination court ekubandla le-CCC. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.